So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mtwazo muhle siyalambulela kumsazi we Studio 7 labanjwe ngolwesithathu mhla ka 21 Ntulanja 2018 igama lami ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli webandla le-MTCT uNkosazana Thokozani Khuphe otshaywe ngabantu kungcwatshwa uMoyi uMorgan Tsvangirai uzonde uganuni wabo.
Uthamisa kanye imrecognize njengo-acting president, njalo upresident ngamtshela ezemaphwende lapha ukuthi uthamisa kanye imrecognize njengo-vice president ngokuthi asila i-constitution enika upresident amandla ukuthi aphointe ama-vice president.
Kodwa uNkosazana Davida Khumalo uthi uma Khuphe ukhuluma ezihlafuna ulimi.
Umama makhuphe uhambile egoli wayathatha umzimba kababa wabuya, yinjani bengamenzanga ukuthi wamuntu wange-airport esebe lo mzimba ukuthi uhambe wathatha njani umzimba kababa uTsvangirai yena nguye akade ehlambaza ubaba uTsvangirai.
Baqhubekela phambili abatshengisela emigwaqweni abafuna kuhlawulwe iholo lezisebenzi zewanki kholiyali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. UNkosazana Thokozani Khuphe oshaywe ngabanye abalandeli bebandla le-MTCT ngesikhathi kungcwatshwa uMoyi uMorgan Tsvangirai eBuyera izolo uthi nguye obambe isikhundla somongameli webandla leli ebelikhokhelwa nguTsvangirai. UNkosazana Khuphe uthi kungamanga ukuthi uMnumzana Nelson Chamisa nguye osebambe isikhundla sikaMoyi njengalokhu kwethulwa lidale le-National Council ye-MTCT. Uthi utshayelwe ukuthi uphikisa okwenziwa nguChamisa. Lokhu kutsho ukuthi sokulabantu abathathu abathi babambe isikhundla sikaMoyi uTsvangirai. Omunye njalo obengumsekeli kaTsvangirai uMnumzana Elias Mtsuri laye uthi wakhethwa nguTsvangirai ukuthi abambe isikhundla lesi engakabhubhi. Akesizwe uMakhuphe exoxa loThomas Chiripasi weStudio 7 ngokutshaya kwakhe langokunye okwenzakala kubadlaleli.
Sithe sifika ngale mfeni sase sithi ungcono siqale siyevusa ugogo umama uTsvangirai simtshela ukuthi hayi tshise sifikile. Sithe siyangikhona ngale kwase kwathutsha ama-youth angu-10 base baqala ukusihlasela baqalisa ukusitshaya kwase kwabuya labanye abaningi baqalisa ukusitshaya bathi wena uli-dissident kumele ukuthi ubuyele ngikhona ngale emadebeleleni sifuna ukulibulala vele linabantu. Lokho kubangelwa yikuthi kulabantu abafuna ukuthatha amandla ngodlakele kule thina sile-constitution echoyo ukuthi khona uma upresident engekho ngubani okufanele ukuthi e-act. Saba le-Congress eyayenzwa ngo-2014 i-Congress liyana yaphuma le-constitution isitsho ukuthi khona kuzaba lo-president kuzaba lo-deputy president uma upresident engekho u-deputy president uya-act. Bathe sebenze njalo basebe-elekta thina abantu ba-elekta uDr. Morgan Charles Tsvangirai njengo-president ba-elekta uDr. Thokozani Khuphe njengo-deputy president. So kuklik ukuthi ubaba uTsvangirai nxa engekho mina ngiya-acta kodwa kulalabantu abaphointwa ngupresident asebefuna ukuthatha amandla ngodlakela asebefuna ukuthatha amandla nge-violence kade sibabhizi batshaya abantu yibo abathumela abantu labantu bebe bezongitshaya but bebefuna ukungibulala ngokuthi sithe sesihamba khona phana omunye ubaba lo olendlu yakhe wasesithi hayi kungcono lingene endlini base basiphushela endlini liya. Sithe sesendlini baqala ukusijika ngamatshe bajikela amatshe phakathi kuthe sokunjalo but sasilitshisela phakathi bathatha ukhuni befuna ukutshisa indlu yona leya kodwa ngokuthi izulu belisina utshani belumazi kanti usatshanga bese kuphanga ukungena untuthu kuphela belekhe bezama ukutshisa but namhle lafela khona apha sifuna ukukubulala wena Khuphe because asisafuni ukuthiube lapha ngokuthi wena ngophambanisa umuntu wethu bebekhuluma besithi uchamisa. Okunye okuzwisa umuntu ngikuthi upresident uthe efile mhla ka-14 12 hours upresident efile babe beyenza okuyi-bogus meeting ngokuthi ayi-national council le-national executive bekuhambe esiyathi yena kabamfake yena ukuthi abe ngu-acting president ekwazi ukuthi kule constitution ngabantu abanjani abangahloniphi umuntu ofileyo ngapho umuntu ubhubhile segijima segijimela isihlalo sakho kodwa kule constitution ekhulumayo ukuthi okumele ukuthi engene ngubani. Sengibona ukuthi mina abantu bayangidelela ngokuthi mina bathi ngivele emathebeleni ngokuthi bathi mina ngingumfazi ngifuna ukuthi ngisembatshele khathesi ukuthi leyo into yokuthi lithi umfazi lithi umuntu ovela emathebeleni kasozwaba ngupresident we-MDC sengiyiqedile mina khathesi ngifuna ukubatshengisela ukuthi lathi njengabo mama siyakwanisa ukuba ngamapresident lathi abantu bemathebeleni siyakwanisa ukuba ngamapresident funa ukuthi ilizwe lonke libekwazi uChamisa kanye imrecognize njengo-acting president njalo upresident ngamtshela ezemaphwende lapha ukuthi uChamisa kanye imrecognize njengo-vice president ngokuthi asila i-constitution enika upresident amandla ukuthi aphointe ama-vice president. So yinto okufanele Kathesi sengithumela amatsotsi ukuthi babuye bezongichaya bangibulala. Akusoze kwenzakale khona lokho.
Sizwile ukuthi kade befuna ukuchisa indlu ungasitshela ngakho lokho.
Kade befuna ukuchisa indlu. Bathethe isikhuni balumathisa indlu yana kodwa ngokuthi izulu besina ukuthi utshani bebumanzi uthi utshani lobana kabasalumathanga bese ungena intuthu kuphela beke bethathe bezanga ukuthi befake umlilo bemningi ungena intuthu kuphela aluba kuthiwa bekungali izulu belingananga besizatshela phakathi ngokuthi kade bebaningi phandle
njoba nabe ukuchayela makupe ama problems lawa azaphela kanja
mina njengo acting president ngifuna ukuthi abantu bebekwazi ukuthi mina yimi acting president Kathesi njengo acting president ngizahlala phansi labanye sibona ukuthi siyadungisisa masinyane ukuthi kube le extraordinary congress njengoba umkhulu wethu sesitshile ukwenza ukuthi sifake usubstantive president njengoba libona i-election isikhona kodwa ngizazama ukuthi ngikwenze ngesiphangiphangi ngokuthi i-constitution iyakhuluma ukuthi nxa upresident engasekho uya-acta for not more than 1 year ngiyakwanisa uku-acta okwelangelilodwa ngoba kwamalanga amabili ngibiza i-extraordinary congress lokho yikho ngifuna ukukwenza and enye into abangijhayela yona yikuthi beza ukuthi mina ngakhuluma ukuthi ngifuna ukuthi kube le-extraordinary congress abantu bahambe bezikhethela umuntu abamfunayo uChamisa wadliwa ku-Congress ngaye waseyaphoyintwa kathesi kafunda ukuthi khona abantu ba-elekthwa ngabantu awuzifaki wena esihlalweni ufakwa ngabantu abantu kabarespect umuntu obhubhileyo ayikhona ukuthi umuntu ubhubhe njenganamhlanje sugijima kusasa susethi ususithi ufuna ukuthatha isikhundla sakhe usithatha ngamandla le yokuthiwa yi-coup but i-civilian coup asikufundi khona lokho abantu kabafundi ukuthi iphawu inikwa ngabantu awuyithathi ngodlakele
Lo nkosazana Thokozani Kupe obexoxa lo Thomas Siripasi we-Studio 7 eseBhuwayira esabelweni seManicaland. Kodwa ke unkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTCT uthi uMakhupe ukhuluma angakwaziyo.
Wesitudent Makhupe uyangimangaza uma ekhuluma esithi yena nguye upresidenti njalo wena wa-elektwa. Nxa kuyikuthi lokhu akutshoyo kuliqiniso kulabalandeli bethu abathatha udaba lelo balihambise emakhoti olokwaphoyintwa kukamjuri lobakuchamisa siyahamba emakhoti indaba yaphenduka badliwa ngoba namhlanje nxa yena evuma ukuthi kulo mjuri kulo chamisa kutho ukuthi kule nto eyayenzakalayo la so lapha ufuna ukutshela ukuthi amakhoti ijudgment wa-aphila iyatshintshwa yini ngoba thina sikuzwana okutho ukuthi amakhoti atsho ukuthi zilandeleleni i-constitution so leyo yena ayikhulumayo mina ngikwazi ukuthi uyithatha ngaphi ngoba akula ku-MDC akula muntu owavotelwayo unamandla wokuthi aphume nomgoqo eyedwa ngokuthi wakhethwa njenge-standing committee yona umsebenzi wethu ukuthatha imigoqo ye-national council yiyo kumele siyoyifeza ngendlela esabe sitshele ngayo ukuthi siyifeze hatshi ukuthi umuntu owavotelwayo abe sesithi yena akula national council yena ngiyo sitshela abantu kokwenza aso talk shop lokhu ngayifuna ukwenza uzakwenza emzini wakhe kodwa leli libandla elilabantu abayilandelayo and abanikazi bebandla i-national council
ye kodwa ke yena khonokho ngokukhuluma ukuthi uChamisa uthi hayi yena akakwazi ukuthi nguye obambe isikhundla lesi lina likubona ukuthi uphakathi khonapho uChamisa nguye osibambileyo phela
kuyamangaza uma esitsho njalo u-vice president Makhupe ngoba sonke besisazi ukuthi kulongazwanani phakathi kwabo ubaba uChamisa upresident uTsvangirai ebethe ka-act wafonela uMakhupe wahlala phansi for 30 minutes ekhuluma ngodaba ukuthi no kumele sibize i-standing committee ukuthi sizame ukuthi ingane siyakulungisa umuntu lokhu yena ngawakho amagama uMakhupe wathi khona yena kanelisi ukubuya ku-standing committee yangkhona ngokuthi lo mkhuhlane kobulawayo wathi wasuka iHarare waya kobulawayo ubaba uBhebhe ubaba uChamisa wamfonela futhi wathi vele standing committee ubhebhe wathi khona ngasozanele isabe khona ngokuthi abesetheki ngomsebenzi wafonela ubaba uLovemore uLovemore wathi khona kanelisi ukuthi abuye uphiwe isikhathi esifitshane ukuthi abuye emhlanganweni ugutu wathi yena ngasozanelisi ukubuya ngokuthi umkakhe ulo mkhuhlane wethukela usemgijimisele esibhedlela wakhuluma noba umjingi futhi ubaba umjingi wathi yena kabuye sahamba sayahlala yasehlula indaba sayithatha njenge-recommendation ukuthi hayi asihambele kule-executive iyecuzeke nakhona ngayo ubaba uDouglas Montora wafonelwa naye ithumba uChamisa wathi ule case ngathi egweru but uzabuya wabuya tibihle
yasuka indaba kutheni kumithi ihamba kumisanal executive yafika kumisanal executive kwathiwa khona ubaba ichamisa ka-ekte but ka-ekte okwamavika amabili yasuka injalo ubaba umnyenzelo naye khona yasuka yaya kumisanal council ithi ifika kumisanal council imisanal council athi no ukuthi ubaba ichamisa e-ekte siyavuma kodwa esingakuvuniyo yile indaba ye-2 weeks ngoba uma sikhangele okwenzakalayo lapha sesisiya kukhetho ubaba ngasekho vele kuzakuza kuzoxokozela sizadinga umuntu ozamelkangani yalalisa ukuxikezela leli silungisele lukhetho so kusekelo sombuso siyapha i-national council amandla ukuthi babangezelele kule section kwi-constitution abavumela khonokho bayithatha le bathi hayi i-2 weeks kasiyifuni asithatheni 1 year
sokubuya futhi lo daba lokuthi uchayiwe khonangale-ke uncwatshwa umnumzana uTswankerayi so-ke uthi yini elithuma abantu ukuthi baze egalabha kancane so linalithini ngakhonokho
lokhu sababa lasaba yibandla kusukela ngo-1999 yikho sasitshaywa yikho sasibulawa sibulawe lizihlobo alikho ilanga elilodwa lapho elake lezwa kuthiwa khona ibandla le-MDC libisele litshaywa asikaze and ubaba uTswankerayi lapho wayecacile ukuthi noma sokubombuziwa sokumnyama akula muntu ozaba lodlakela nxa ehlukuluziwe udlakela kaseluhambisenini kumabhodrumu siyedinga esokufunayo khathesi ukubhubha kwababa kuthule kwathi zilikele zokuthiwa kube lobudlangudlangudlangu umama makhupha uhambile egoli wayathatha umzimba kababa wabuya yinjani bengamenzanga ubudlwamu ntwange e-airport esebe lo mzimba ukuthi uhambe wathatha njani umzimba kababa uTswankerayi yena enguye akade hlambaza ubaba uTswankerayi umembiza emhlanganeni engavuyi
lo nkosazana uDabita Khumalo umsekeli wesikhulumelo sebandla le-MTCT obekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo incwadi kwezombusazwe udokotela Nkululeko Sibanda uthi ibandla le-MTCT lilakho ukudabuka phakathi ngenxa yokulwisana kwenkokheli kubangwa isikhundla sikaTswankerayi
kutshengisa ubuzima kakhulu ongabe ukhangelane lelize nxa kuyikuthi lasemngcwabeni abantu basuka balwisane ngaleyo ndlela kuswelakale ukuhlonipheka komufi lemuli yakhe njalo lokuhlonitshwa kwemithetho elizweni ngibona ukuthi lokhu akuthembisi kangako ukuthi ilizwe lingaba lobubelo sisiya phambili nxa abantu betshayana ngendlela enje emfeni ake sithi nisicabanga ukuthi bazatshayana kanjani ngesikhathi kufanele kwenziwe ukhetho njalo nxa abantu betshayana kangaka kubandla eliphikisayo manje bazalwisana njani lebandla elingaphikisiyo njalo bazakhuluma kanjani ukuthi izanu nxa sokusekhethweni yenza udlakela lolu dlakela lukhanya lukhona njalo lukhulu kangaka kubandla eliphikisayo
ubona njani nxa kuyiwa phambilini sibile ukuthi pho kuzahamba njani bazagumisana umlota kumbe kuyaqhubekela phambili ukulwisana lokho
ngibona ngani kuzame ngendlela efanele kumele bazame ukukhumisana umlota kodwa ngibona ngani lokhu beqhubeka besiya phambili ngendlela engayisiyo kodwa isikhathi sesesilutshwane kakhulu ukuthi sitsho ngempela ukuthi kuzakwala ukuthi bakhomisane umlotha ngalelo ngibone ngani abanye babo bangabona ukuthi hayi kabasoze baphumelele bazaphangisa ukuthi mhlawumbe baphume kubandla ngaleso sikhathi kumbe bathi hayi asikhulumisaneni kodwa angiboni kuhlupha lo yabe ephumelele kakhulu ngoba uzathatha i-alliance le yamabandla aphikisayo abone ngani uzaphumelela ngayo kodwa kuzabazima kakhulu ukuthi i-MDC inganqotshwa kukhetho ithi izanu PF iyo enza udlakela kuphela
nxa sesibona ke ibandla leli kalisoze libhidlike kumbe liqhamuke phakathi
ngibone ngani kulamathuba amakhulu kakhulu ukuthi lingaqhamuka phakathi kodwa lanxa liqhamuke phakathi kuzayenzeka yena le ka-2005 ukuthi liyathi liqhamuke phakathi kube lelinye iqembu elisala lilikhulu lonyaka ehlekanyana libe yilo eliza lalokhu lingani yilo iyo iphathi nje kuphela
lo ngudokotela Nkululeko Sibanda incwadi kwezombusazwe obekhuluma le-Studio 7 ese-London kwelebhilithani abasekeli bebandla le-MTCT lezinye izizalwane zezimbabwe ezikwele-South Africa abehluleke ukuya emngcwabeni kamoyi uMorgan Tswankerayi obekhokhela ibandla leli bathi bakhala labantu bonke ngokubhubha kukaTswankerayi uBenedict Nhlapho usethulela lolu daba ngokugcweleyo
izinkulungwane zabasekeli be-MTCT Lozulu Makhaza abasebenza kwele South Africa behlulekile ukuya emngcwabeni kamnumzana Morgan Tswankerayi emzini wakhe eBuhera. Abanye bathi babanjwe imali kanti abanye babanjwe umsebenzi, kodwa bonke bathi inhliziyo zabo besengcwabeni ilanga lonke. Isizalwane seZimbabwe eJohannesburg umnumzana Libani Nkomazana uthi kuyamangalisa ukuthi indaba umnumzana Morgan Tsvangirai engangcwatshwanga emathuneni amaqhawe esizwe eHeroes Acre.
UMorgan Tsvangirai ubelwela amalungelo oluntu kusukusela ngesikhathi engumkhokheli we-trade union kwele Zimbabwe. Wasuka lapho wabumba iqembu lakhe le-MDC lona elilwela economic freedom, lalwela ama-electoral reforms, lalwela i-freedom of speech kanye le-democracy elizweni lonke jikelele. Liqhawe.
Ngakwelinicela umnumzana washima ibizela ohlala eCape Town yena ubonga bonke abebesemngcwabeni ngokuyamela bonke abangenelisanga ukuyafihla umufi.
Mina ngithi kuMorgan Tsvangirai hamba kahle, lala ngoxolo nomzala. You fight a good war. Okwakho uzamile. Ngithi kubantu beZimbabwe bonke, asimene, asilweni, size sithole le nto yayilwiswa nguMorgan Tsvangirai. Lala kahle.
Omunye njalo weZimbabwe unkosazana Rita Hove uthi umuyi yiyo indoda yakuqala eZimbabwe ukuyaqoqa uZulu ukuthi amelane lombuso kamnumzana Robert Mugabe ngokweqiniso langokuzimisela.
Ngithanda ukuthi siyabonga baba. Uyenzile yakho indima. Sohlala sikhumbula qhawe lethu. Sabe. Njalo kufamily yakhe ngithi duduzekani bakuTsvangirai. Ukufa indlela yethu sonke. Rest in peace our hero.
Ilunga le-MDCT ongumunye wabakhokhela lelibandla kwele South Africa umnumzana Bongani Mathe, laye osebenza kwele South Africa kodwa obesekhaya ukuyamela abangenelisanga abasemazweni uthi baswele imlomo eyinkulungwane yokubonga.
Kuyasijabulisa mpela ukuthi iqhawe lethu libekwa ngendlela elesizotha liphelekezelwe yiZimbabwe yonke jikelele. Siyabonga kakhulu uZimbabwe, sibonga kakhulu nakumuli eyaseboleka iqhaweleli ukuthi lisebenze lalo.
Njengoba nje umuye selelo thulini olubandayo, inengi kwele South Africa lombuzo ukuthi kambe ibandla le-MDCT lizaqhubeka yini lilamandla belilawo ngaphansi kobukhokheli bukamnumzana Tsvangirai. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Baqhubekela phambili abatshengisela emigoqweni abafuna kuhlawulwe iholo lesebenzise wonke i-colliery esezile minyaka emihlanu zingalitholi. Abatshengiselayo laba sebelenyanga besenza lokhu njalo bathi bazaqhubekela phambili bekwenza. U-Anastasia Ndlovu usidulela lolu daba.
Abalwela amalungelo oluntu ilizwe lonke jikelele sebesone isenzo senkampani yamalahle eyewange Colliery Company engaholisi izisebenzi lalabo asebathatha impentsheni bethi bephula amalungelo oluntu, ngakho ke uhulumende kangenele. Umqondisi we this constitution unkosikazi Abigail Mupambi usecele ukuba uhulumende angenele ngoba isimo sesisibi ewange imuli ziphila nzima.
Indaba ewangi colliery ikumele ilungiswe ngokuphangisa because wanazelela isikhalazo ezilethwa kwamphana, isikhalazo ezibambekayo. I-government cannot just be seen ignoring i-situation kubekela phambili ngendlela enjalo.
Umabhalane we-ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kulusizi ukuba abantu abaphiwa imali zabo yinkampani yewange Colliery Company Limited kuveza ukuba lokhe abantu bencindezelwa, ethi ebekhangelele ukuba uhulumende uyangenela.
Kulusizi ukuthi abantu bekhuluma ngelungelo labo ukuthi kufuze beholiswe, kodwa iZimbabwe besithi kule new dispensation kakutshengisa ukuthi uhulumende wenzani. Paloke besita abantu kabame basalungisa kodwa kambona ukuthi bona baswele ifuel baswele umkhulu. Okutshengisa ukuthi siloke sikusona siyani isimo sabancindezela.
Umsekendi kaMongameli weMthwakazi Republic Party, uNkosikazi Praise Ngulube, usone kakhulu ukuthulisa kukahulumende ngalolu daba.
Esikubonayo kusenzakala ewange Colliery kubonakalisa ukuthi uhulumende akalandaba lamalungelo abantu. Abantu bakithi bathole nzima abaholi. Yena uhulumende uqhubeka ebaziba ethula kodwa ebona ukuthi abantu laba bakhala ngani.
Umnumzana Thamani Ncube uthi okukhona kutshengisela ukuba ezomnotho ezweni lokho ezingamanga kahle ezweni.
Ngibona ingani i-strike lesi esewange Colliery siloko siqhubeka ukuthi ukuthi khona ukukhombisa ukuthi khona umnotho welizwe awukafiki esibangeni sokuthi khona ulungiswe ngendlela e-right. Ikusinanzelela ukuthi khona iwange Colliery iloko isehluleka ukuthi khona ilungisise izinswelo zezisebenzi.
Umnumzana Josephat Mzaca Ngulube uthe omama bewange Colliery Company Limited bengasuki baze baphiwe imali zabo.
Isirayiki lesenzakala, isiteleka lesenzakala ewangi. Mina ngombono wami ukutshengisela kwezomama lokho yiso yikho ukutshengisela okufunakalayo ebantwini. Nxabe abantu betshengiselela bangatshengisela kwelangeli lodwa, batshengisele bayihlala khona kutshengisa ukuthi indaba yabo bafisa ukuthi ilungiswe ngokupheleleyo.
Osakhulayo uNkosazana Thando Gwinji uthi kuyadanisa kakhulu ukuthi iwange Colliery Company Limited ayithathi nyathela lokuzama ukuthonisa abantu imali zabo.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi iColliery is paying a blind eye to these miners' wives who are protesting. And ukuprotesta kwabo ayisikho ukuthi kuphomba ukuthutsha from nowhere. Sebehambisela ama-petition ku-Obed Mpofu kodwa kulalutho liyenzakalayo. I think even the Zimbabwe nje izithulele and benza ngani bakhangela eceleni ngani baboni ababoni kwenxa yokuthi ngabafazi abaprotestayo. I think lokhu kuyadanisa and kuyinto okumele itshintshe ku-society yethu ukuthi nxa abanye bekhuluma abalalelwa. We are urging Colliery ukuthi izame ukulalela izicelo ezama-protesters lawa angomama.
Inkampani yamalahle iwange Colliery Company Limited isithembise ukuba kusasa izakhulumisana lezisebenzi kodwa zona zithi zikhathele izithembiso zamanga, bafuna imali yabo yonke njengokuthenjiswa abakwenziwa kumaviki amathathu adlule. Impilo iya isiba nzima kumuli zewange Colliery Company Limited seziphila ngokuncengisa. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Africa, 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 beautiful continent, Africa.
Sicela ukuthi lisithumezele inombolo zenu ukuze likhulume ngokwenzakala kubandla le-MTCT. Lapho ke siyakwazi ukuthi uNkosazana Thokozani Khuphe utshaye ngabanye abalandeli bebandla leli ngesikhathi kungcwatshwa uMoyi uMorgan Tsvangirai. So ke ecingweni ngizwa kuthiwa ke silo mnumzana Bongani Mpofu othi layo ufuna ukukhuluma ngodaba lolo. Baba Mpofu, ungawunja uvuke njani baba?
Hayi, ngiyavuka, ngingabuza khona
ngami. Yayi, sivukile kakhulu. So wena ungaphi khonapho?
NgiseLimpopo eVenda, eSouth Africa.
Ye, udaba lolu ungathini ngalo olokutshaya kwamakhubi?
Ye, lokho kwenzakale kumakhubi lokho into engalunganga kakhulu. Ngoba kahle singasikhangele sesonke ukuthi lokho sekuyihlephukana kwebandla lokho sekusenzakala lapho. And kutshengisa ukuthi ngayibandla lethu siya kukhethu singasikhangele kahle ukuthi alisanqoki ngoba umama uMakhubi ngumuntu olosekelwe kakhulu endaweni emasebenzile kakhulu. And sonaso sikhathi ukuhlephukana kwalo asibone ukuthi lingani ngoba ibandla lezamtf ukuphetholezayo.
Ye, kodwa nxasesikhangele sibili siya phambilini akutsho ukuthi uMakhubi ukutshaya kwakhe konoko ngokuthi ungumama kumbe into ezinjalo.
Ye, lokhu sekutshengise kakhulu njalo futhi ukuthi ngumuntu wesindebeleni and sekusobala ukuthi abantu besitshoneni bona batshengisa ukuthi bona abathandi ukubuswa ngumuntu owesindebeleni njalo ngumuntu ongumfazi njalo kutho ukuthi abasathakazeleli ukubuswa ngumuntu ikakhulu wesindebeleni njalo.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke mnumzana, ungathunelwa kusasa. Phosela ukugcina khonapho mnumzana.
Ngiyabonga.
Ye, phosela ukugcina sibe lilizwi. Ubona zani kuqhubeka kusiya phambili EMTC yakumanjani?
Mina into engayisifuna nje ngibe ngifisela ukuthi ngabe kulabantu abangabantu abadala abathanda ukuthi bekhulumisane nabantu laba umama Makhube kanye loChanisa loMduri ukuthi abantu laba bezame ukubambana sibili ngoba lolu khethe phela nilalo lolu khethe lukuqakatheke kakhulu ukuthi ibandla lezaMPF likhutshwe esihlalweni.
Usoke ubona zani ibandla lezaMPF linganqoba ngenxa yakhona kukhumbe kuyahamba njani?
Ibandla lezaMPF liza ngoba nxa lokho sekukhayela ukuyenzakala lokhu ukuthi umama Makhube engaphuma kwe-MTC leyi liza ngoba kakhulu ibandla lezaMPF alingeke langinqobe le-MTC ayilenza alingeke langinqobe iZaMPF akwenza ngabe ngabambananga.
Ehe, hayi siyabonga kakhulu ke Mpofu, ungadela kusasa bakho.
Yebo.
Ye, sesilo baba-ke uSola lapha-ke uWesley uSola ecingweni. Baba Sola Wesley kunjani?
Naphila duwe njani?
Siphile kakhulu, ungaphi khonapho-ke mfowethu?
Ngisezalini lapha eSouth Africa.
Oh yebo phela nathi udaba sibili abantu bakhuluma ngalo kakhulu olukaThokozani Khuphe okanye ejawe ngabantu kungcwatshwa owayengumongameli uTsvangirai. Ungathini ngakhona?
Mina Dube kungizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba uma bese ngisizwa la mazwi ikakhulu amazwi ade sibawakhuluma lapha sekuthiwa bangamagugura hundi kuthiwa bangama-dissident. So ngizwe nje ubuhlungu kakhulu uma ukuthi sebetshaywa abantu laphana bekufanele ukuthi babekezele kuphela umsebenzi mase kuphela umsebenzi base beyabuyela-ke khona le ema-ofisini bayolungisa zona lezi zindaba. So le nto leya ngiyibona ukuthi into ethanda ukwehlukanisa ibandla ngaphakathi. Ngibona ibandla lingayindawo, ngibona ibandla lisehlukana phakathi masinzini kugqatshwana kakhulu.
Nxa ibandla lingehlukana phakathi khonapho kuzahamba njani sokubuya ukhetho?
Uma sokubuya ukhetho for sure for sure ibandla leli kalizukuya ndawo ngoba amasithi amaningi ngibona abantu abaningi behlehlele emuva futhi ukuyavota ngoba abantu abaningi ngibona besekele ukuvota bebuyele emuva ukuyavota ngokuthi vele abantu abaningi namanje uma bengikhangele mina bengibona sebevele sebe into yokuvota sekungathi bangeke bayise phambili bangeke bayibalulekise kakhulu. So yinto engiyibona ukuthi njengoba kusuye ekhethweni ibandla aliyikuthola amavota amaningi njalo sebelehlukanisile already.
Kungathiwa mnumzana Sola Wesley akulungisa udaba lwe-MTC ungaluphatha njani ngamafishane?
Uma ungathiwa mina ngilulungise udaba lolu kusho ukuthi bekungafanele ukuthi abantu kuhlale phansi abantu abadala bona abochamisa nabomama uMakhube nabo bonke abomjuli labana abantu abadala labani bahlale phansi manje baxoxisane bona bakhulumisane bona bodwa kuma-closed doors angithi base bebuya batshela abantu into ababeyivumelene bona hhayi ukuthi njengoba izolo ntambama besilalele laphana bese kunamagama achisayo afika kithi manje noma singathi noma sibadala kodwa sithi singabantu ababo kodwa amagama anjani asefika kithi thina sesifuna olunye uphawu olungalunganga kufanele bona bahlale phansi manje babonisane kube le ndlela eyaphambili iway forward ukuthi bona benza njani base bebuya ebantwini ebantwaneni babo manje bazoletha into enjengaleya ngoba udlame lubonakele ukuthi no kunabanye abantu there are some people who are injecting abaluhlanyelayo udlame lolo ukuthi kungani luba khona manje sisakwazi ukuthi izane elufakayo noma i-MDC yona ezenzelayo yona lezinto ngaphakathi kwayo ngokufuna umbuso noma ukufuna izikhundla.
Kodwa i-MDC ngeke yabhidlika yini ngamafutshane sibili 10 seconds?
I-MDC iza kubhidlika ngokubona kwami iza kubhidlika baba.
Mhm. Hayi siyabonga kakhulu ke mnumzana Wesley, ungathinela kusasa baba.
Ngiyabonga Duke.
Ye. Singangehlukani zulu kandaba wothi sikhangeleke ebesikhokhela lamhla ke indaba. Umsekeli kamongameli webandla le-MTCT uNkosazana Thokozani Khuphe otshaywe ngabantu kumngcwabo kungcwatshwa uMoyo uMorgan Tsvangirai uzonde uganono wabo
kodwa ke unkosazana Tabitha Khumalo uthi makhuphe ukhuluma ezihlafuna ulimi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje, olivalelisayo ngoGibbs Dube.